Silethi sekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani, njalo ngeke siphula leso sisekelo uqotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mnguni onguye kade ngunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana nodokotela uMakhubi. Omunye wakhe nguTamani Moyo obe ngukhansela weluveve laye usuke wayaxhasana lobani nodokotela uMakhubi. Kubese kusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu, njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mnguni noTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu, sebehamba lobani lebandla likamama uMakhubi. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha, iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngaphi? Ku-National Council. I-National Council yethu izahlala phansi icubungule izizathu ezibuye neprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani, bese sikhangela ukuthi bephule yini izisekelo yini. Nxa bephulile labo bayahamba ngayo.
Yebo, sibone phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So-ke besifuna ukudingisisa sifuna ukuthi laba abanye-ke omqondisi Balanda Moyo u-Alfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe.
Hayi, ufakaze ngutholile mvuto le kutshalimani weprovinsi uba ngubhanda othe yena kukhitshwe uThamani Moyo lo Nomvula Mnguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kawukafiki kini lowo mgoqo, yiwumgoqo esizawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibadiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini, nxa bengamalunga ephalamende kumbayo ekhansili, kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamende nxa bengabameli bephalamende ukuthi sebekhitshwa